kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden afake lelo langa ngoba uMongameli Carter waqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguye wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sebengasuzisisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena umnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika, kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyabakhona?
Wayezama laye ukuthi kube le-peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani lani, and iAmerica ichuchisa ifaka lamasotsha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi inqobe.
UZulu lapha eMelika uzwa njani kulandela ukubhubha kukamnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama-Republican amaningi bathi yena was one of the worst presidents, and ama-Democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungantwa is a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi umnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama-elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale ndlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo betshaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator